Don DC.
So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emoyeni ngenjabulo ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje
ibutho kumele likhulume in advance ukuthi ibona bangaphansi kwabantu beZimbabwe. Ubantu beZimbabwe bangavotela uzibani, kumele bakuvume khonokho.
Sokulokuxabana okumangalisayo kumanyano we-MDC Alliance ngesikhathi-ke kodwa-ke abantu bekhuluma ukuthi kumele kulungiswe konke okuhluphayo kwele Zimbabwe.
Besile mbuzo eminenge besifisa ukuyifaka kuye la asiphendule sikhulumisane. Kodwa nxa sibuza be-embassy basitshela bona ukuthi sebaselekta abantu abazahlangana lo president.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule Botswana ebezifisa ukuhlangana lo mongameli Emmerson Mnangagwa kwakusasa zikhala ngokuthi lokhu akusoze kwenzakale.
Awungeke we are not doling sendlini kapho wawuthathela nxa wekuthi uloku believe ukuthi uzave uhlala labodolo abantu abangomama sikhona emasikweni vele kumele ubaba athathe umama bazali isibongo sikhulu so pho ma usubuye lo doli kutho ukuthi kulobunzima ke emulini.
Sokulabodoli abesifazana abasetshenziswa ngabesilisa okuthiwa sebechitha imizi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umanyano wamabandla aphikisayo elibusayo uthi kumele ibutho leZimbabwe liveze elizakwenza nxa kunganqoba i-MDC Alliance kukhetho oluzayo. Lokhu kwethulwe emhlanganweni owenziwe ngumanyano we-MDC Alliance lamhla eMaswingo, lapho obekugcwele khona abantu abagoqela umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mutsuru abalwisana ukuthi babambe isikhundla sikamnumzana uTswangirai ogulayo. Uze sizwe okunengi okwenzakale emhlanganweni lo, sixoxe lo mnumzana Welshman Ncube obesebuyela kobulawayo kusanda kuphela umhlangano lo.
Umhlangano ngokwawubumuhle sibili, abantu babuyile, indaba ade zixoxwa bekuzindaba ezinhle sibili.
Yes, ngathi belixoxa ngani sibili khona ngale?
Sixoxa ngokuqakatheka kwe-alliance, ukuthi i-alliance le yiyo ade i-vision ka-president uTsvangirai ukuthi sibambane nini ukwenzela ukuthi sinike abantu beZimbabwe iqetha lokuthi engxenye singakwanisa ukukhupha ijunta leyi ebusayo okwakathesi, ngoba nxa singabambananga abantu abangeke bakhole ukuthi ijunta leyi iyakhupheka. Kodwa-ke nxa sibambene umsebenzi lo uzabalula. Ngokokuqala lokhu kuqakatheka kokubambana, ukuqakatheka kwe-unity, ukuqakatheka kokusebenza sisonke ndawonye. Okwesibili yikubonisa abantu ukuthi lobo mgabe sihambile. Labade bemxhasa abayibo abavele benza ikhuu ngo-2008 uTsvangirai winile, yibo futhi abenza ikhuu against umgabe lo kutho ukuthi akutshintshanga lutho. Ama-storm troopers kamgabe yiwo asexotshe udriver wabo khona bathatha ibhasi. Okwesithathu bekuyukuthi indaba enothwe elizwe ukuthi i-alliance MDC yiyo elamacinga amacebo ukulungisa inotho elizwe lewe kangaka ukuthi kube le mali ama-factory avulwe kube le nhlala kuhle nje kaZulu wonke. Okwesine ikuthi ukhetho kumele kube lukhetho olu-free and fair. Ibutho kumele likhulume in advance ukuthi ibona bangaphansi kwabantu beZimbabwe. Ubantu beZimbabwe bangavotela uzibani, kumele bakuvume khonokho. Ukuthi izekhi kumele ibe fully independent. Kube lokhetho nje, ama-conditions okhetho wonke esiwafunayo ukuthi abe khona. Yizo ezinto lezo ezinye ade sikhuluma ngazo.
Yes, siyabona njalo ukuthi bekungani kulokudlephana phakathi kwalabo abaphethe isikhundla sikamnumzana uTsvangirai. Kodwa lamhla-ke kuhambe njani? Kuhambe kuhle kumbe lokho ngani kulokuxokozela?
Ku-alliance kakula kuxokozela, ngoba ngu alliance u president Tsvangirai wathi siya le South Africa was chiela ukuthi siyasebenza lomnumzana uChamisa gakho okuphikisayo lokho ngoba even esekhona egulela emzini wakhe wayevele esinike yena ukuthi sisebenze laye. So lokho kokuthi ngu acting president ngubani ngale ukuthi hayi kukhona ngale Harvest House ngapha ku-alliance sisebenza kuhle sibili ngenxa yokuthi esamphiwayo nguyena lo esokhe esebenza laye.
Lo ngumnumzana Welshman Ncube okumanyana we-MDC Alliance obekhuluma le-Studio 7 esemaswingo. Kusenjalo-ke ibandla elisanda kusungulwa elezombusazwe eleZimbabwe Rainbow Democratic Party elenze umhlangano lamhla eHarare selisole labo abakumanyano wamabandla aphikisa elibusayo lisithi bakwenza lokhu befuna ukuthi basuthise izisu zabo hathi izifiso zikaZulu. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Ekhuluma lentatha lezindaba zeStudio 7 umongameli walelibandla umnumzana Cuthbert Ncube uthe njengebandla kabafuni ukubambana namanye amabandla ezombusazwe ngowabe izikhwawa eziqhathekisa amandla kule ntuthuko yelizwe.
Ibandla lethu baba njengobana i-rainbow I always believe bana ngemva kwezulu eliningi the storms in life there is a rainbow. Siza nethemba ebantwini, siza nethemba emphakathini. Uzothola bana umchilo wamakhosikazi usuphumile. Yithi lapha sesibuya nethemba ebantwini bakithi.
Omunye njalo obesemhlanganeni lo umnumzana Gwinya Mzorewa yena okhokela ibandla le-United African National Council UANC uthe bona njengebandla bayasekela ukubunja kwe-ZRDP kodwa kabavumelani lomanyano wamanye amabandla.
Sinebhasikiti baba egcwele esifuzibana siyilethe eZimbabwe. Already sesiqalisile umkhankaso wokubana sikhulumisane ne-SADC. Ukuba namadoda siza lapha as a different organization.
Omunye njalo okubandla leZRB umnumzana Donovan Masuku uthe kabasoze bafanane leZANPF eqhakathekisa ukukhuluma nje kuphela ingenzi lutho olucacayo.
Ibandla leZimbabwe Rainbow Democratic Party elikuthembisa abantu okokuqala yilokho okubizwa ngokuthi i-devolution of power ukuthi isigaba ngesigaba sizikhangelele lokho okuyimvelo okuncedisa isizwe ukuthi sikhule.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi ukubunjwa kwaleli bandla akusoze kuqule lutho ukuzama ukususa ibandla leZANPF embusweni. Okwamanje umanyana okhona we-MDC Alliance uphakathi kwengxaki enkulu ngoba umnumzana Morgan Tsvangirai uyagula, abanye besithi umnumzana Chamisa nguye ozathatha izikhundla sakhe kuthi abanye basekela umnumzana Elias Mtsuri. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule Botswana zikhonona ukuthi kazinxuswanga emhlanganweni oza kwenziwa kusasa ngumongameli Emmerson Mnangagwa labantu abahlala kulelo lizwe ngesikhathi esedolobheni leHaverun. UMartin Ngwenya usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhulume lo msakazi weStudio 7 bathi abakwazi ukuthi bakhethwe njani abantu abazahlangana lo Mnangagwa okhalela ukuthi uzahlala kwele Botswana okwamalanga amabili. Badane ukumandisa abantu akade befuna ukubona uMnangagwa owasusa umnumzana Robert Mugabe esikhundleni ngolwezinyakenye encediswa libutho. Omunye wabakhonona ukuthi kanxuswanga ngumnumzana Andreas Sibanda obefisa ukwethulela uMnangagwa konke kusesifubeni sakhe.
Ukubuya kwakhe umongameli into esiyithakazelelayo kakhulu kodwa osekuphambanisekile khona ukuthi bekhethe abazahlangana labo singabantu abehlukehlukeneyo, abanye basebenza emaplazini, abanye basebenza emahofisini, abanye bahleli nje abalamaphepha lapha. Ngakho-ke nxa kukhethiwe sisiza bakwazi njani ukuthi osimeleyo ngubani.
Akucacanga ukuthi abazahlangana lo mongameli kade bekhethwa njani. Esinye isisebenzi ofisini yomeli weZimbabwe kule Botswana sithi kade kusiba lemhlangano ofisini le emavikini asanda kwedlula kulungiselela ukwethekelela kuka Nangakwam abazangena umhlangano lo ozakwenzelwa eHebron International Convention Center sebephiwe incwadi zokubanxusa njalo kubikwa inengi kungosomabhizimusi esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Stanley Ncube udubele sifiso sohlangano lomnangakho njalo ambuze imibuzo ephatheni lempilo yabo njengezizalwane zeZimbabwe kule Botswana
sihlezi nje kuleli lizwe laseBotswana ngenxa yezinqumo ezathathwa ngukhulumeni owadlulayo wekhokhelwa uMugabe umnangakwa enguminista kuyo yonke iminyaka leyo kathesi usengupresident kuyeza kuleli lizwe laseBotswana ngomvulo besilembuzo eminingi ebesifisa ukuyifaka kuye la yasiphendule sikhulumisane kodwa nxa sibuza be-embassy basitshela bona ukuthi sebaselekta abantu abazahlangana lo president asikwazi ukuthi basebenzisa i-criteria enjani ba ubefuza sihlanganise sonke singamaZimbabwe sikhulume laye asitshele ukuthi siphenduke ekhaya njalo uma siphenduke ekhaya sikhangeleleni
omunye njalo ohlala kwele Botswana umnumzana Dumisani Ncube uthi nxa umnangakho wayefisa ukuzwa izikhalo zabantu abaningi kwele Botswana bekumele unxuswe abantu abaningi hathi ihlekana
uMnangagwa was really serious about meeting up with Zimbabweans in Botswana. He should have extended his invitations to everyone around the country. Not ukuthi kube la selections wabantu ukuthi abazohlangana e-embassy.
Abanye njalo bacabangela ukuthi bekuhluzwa labo abazahlala uMnangagwa kusesatshelwa okufana lalokho okwenzakala kwele South Africa lapho abanye abesindebeleni batshengisela bemtshela ukuthi ngumbulali ngesandla abalaso kumbhuqazwe wegugura hundi umongameli Mnangagwa uzabe seBotswana kulandela ukunxuswa kwakhe umongameli Ian Khama ukuthi azokwethekelela kwamalanga amabili lapho azakhuluma ledale lephalamende njalo ayethekelele inkampani elolonga amadiamond eye Diamond Trading Company eseHebron ngingumathini Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Le yiStudio 7 esegaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Liyabazi na odoli asebethengwa ngabesilisa besiya labo emacansini. Lalani udabalelu kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Lo baba mkhulu babelo bola usenziwe manje.
Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ke ngezigigaba ezenzakale kwele Botswana. Kuthiwa ke kulo baba owathenga udoli owesifazana khonapha ke eMelika. Uthe semthengele ke wabuyela la ekhaya khona ngale ke wafika wavusana lomkakhe sesithi hayi udoli kungcono okudlula ke umkakhe. Sizokuthiwa ke odoli laba yibo sebengene emphakathini kwele eMelika lamanye amazwe. Lo mnumzana obhekisi Mahlangu lo nkosikazi sakhile liline uMadube linjani sihlobo zami
ngiyaphila kakhulu njani sibelo
yes so ake ukuthi uMadube ulibona njani udabalelo ngamafishane
awuye ukuthi uthethe lo nkosikazi endlini uyazithwela udoli uthwela udoli ngiyoso esengunkosikazi endlini akwenzi ngoba vela kumelanga kube lo doli kanti abantu kusuzuzuza ukuthi ngudoli abantu begcwele kangaka besifazana kuyabe sokuthethe mina ngokubona kwami mbona ngani kuthiwa kuyabe kuphambaniseke kakhulu ngoba awungeke kuye kuya lo doli ngisendlini kanti pho wawuthathela nxa kuyukuthi uloku ubhilive ukuthi uzabe uhlala labo doli abantu abangomama sikhona emasikweni vele kumele ubaba athathe umama bazali isibongo sikhuli so pho uma usubuye lo doli kutho ukuthi kulobunzima ke emulini.
Ye baba Mahlangu nathi udaba ungathini khonapho uyazwela uMadube uyakhuluma khona
indaba leyo doli le ayilunganga impela ngoba mina ngibona ngathi uyadlala lo baba uyadlala udlala ngefamily yakhe yini ethatha udoli azongifaka endlini ngapha elomuntu umuntu qo azothatha into nje eyenziwe wayifaka endlini ngisho ukuthi kuyamxosha lo mama lo novele emxosha ngimhlola lo mama maye ukuthi umshiyile ubaba udlale ngefamily yakhe ngazi ukuthi kube maye labantwana maybe kade bevele belengane abangani bathi bebheka ludole bathi bathana unkosikazi kababa ngunobhobhi
labo kuba khona lapho ke Madube isizwe ukuthiwa ke ubaba lo uyakhuluma esithi hayi phela omama baphethe kakhulu emlonyeni lapha lokuhlala nje belawula kuphela uthi ngcono ezidolela udole wakhe lo
uyabona Dube ekuphileni nabantu kuphile esiphila ngakho akungeke uphonge ukuthiwa kulezi uphonge uhlala kungakhulunywa akungeke uphonge ukuthi uncintuthu kungabaswa ngumlilo uma kuyukuthi umama uyakhuluma kakhulu okuyikho kumenza akhulume kuyini indaba engalungisisi khonapho okwenza ukuthi umama akhulume khona manje ukubisa udoli it's not a option ngoba ma ubisa udoli vele you are making things worse endlini abantwana bazokhangela njani, izakhamizi zokhangela njani, imuli yakho uzayitshela uthini ngodoli lo yabo sombisa endlini. So udoli vele mawombisa endlini yabo ungayenzi kuhle, ngokubona kwami vele uyabo ungayenzi kuhle ngoba awusoze ucommunicate lo doli ngisendlini. Udoli wakho uzambeka ngaphi ensendlini? Kuyimi vele ube ngekangeli la endlini, ubezambeka umbahlale phansi ngoba kuthi kuphela nyabe sengukhompetition yomunye umuntu ongakhulumiyo okutshona ehlezi endlini kuphela esebenza ukugezi segqokiswa ngumbe uyabegeswa ngumbe uyabesenziwa. So udoli vele hayi ebantwini abathatheliyo hayi abantwini abangathathanga abangafuniyo ukuthi babe le muli angazenzela udoli wakhe khatshana le engabonwa ngabantu kodwa ukuthi ucinise umbise emzini mthetho enhlezi uye ngena lo doli usuntshele ukuthi wena hayi mina ngiyakhuluma kakhulu udoli ngiye ongakhulumiyo. Kungcono umdingeli lapho angahlala khona ngoba awungeke umfake endlini khona khonyana sembona icompetition noma udoli engakhulumi.
Ye, siyamuza uMadube lapha-ke baba Mahlangu. Kodwa-ke njengoba ngisijoke ukuthi ubaba lo uyakhuluma ukuthi hhayi abafazi baphethe emlonyeni, kodwa singabona kwele Japan, sibone kwamanye amazwe athuthukileyo bayakwenza konke khonokho kwabodoli. So-ke ubona zani kuyangena yini laseZimbabwe South Africa le ndawo ezinjalo?
Ebona labantu baseJapan ama-Chinese lawa vele into ozenza sometimes ifani njengathi nje ngibheka i-TV kwenyelanga ngabona inkawu, yabona inkawu le ehlala esathini iseva emahoteleni ifake ihembe ngahleka ngathi lo muntu lo uqhasha inkawu kulokuthi aqhashe umuntu. So le nto yokuthi azothatha udoli uzomfaka endlini asithi thina lo mama lo maybe nganguyo othengele udolo oyo owesilisa wamfaka endlini lubaba osendlini bezozwana athini yekazathi bezakufaka isitatulo konto okuphuma ephandleni ngeke ngake zakhulume ngiyawahlonipha ukuthi ukukhuluma kwabantu well ukukhuluma kwabantu kuyakhana malikhuluma liyaba liyakhana liyabonisana imbono ekugcineni lethina le lesi livumelana ukuthi okay okurong orongo ngukho okurayithi lokho wakhula vele sola ukuthi abantu bayakhuluma kuyaphikiswana abanye kuze kuliwe kodwa loba kuliwe kuyaningi for manje masoyalethu unobhobhi lwendlini kusho ukuthi uzokhuluma lakhuthini.
Yes, awuza kakhulu baba Mahlangu. Okwemzuzwana emfitshane-ke vala khona Madube emfitshane kakhulu sibe
abantu ngingakhuthaza kuphela ukuthi abantu abathethe nezindlini asifundeni ukucommunicate. I-communication is the key yokuthi sikhulumisane sazane lapho kulo hlupho khona. Ungazuze uzobuyisa uthwele udolo ubusuntshele ukuthi usubuye lo dolo. Khuluma lani so ukhuluma ungitshengisa amaphutha ami sihlele phansi siwalungise njengemuthi.
Ngithathaleli thuba ukuthi mbonge-ke umnumzana Bhekisipho Mahlangu yena oyingcwethi kwezamasiko esintu lo nkosikazi Sakhile Lilene Madube laye oyingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Siwe manje owamanje-ke
sokuyisikhathi sabatsha kasizwe ukuthi usiphatheleni uMike Hobe.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Hobe. Namhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Mandla Enkosi Siwela ongumuntu ongusakhulayo ogogekileyo ongaboni kodwa ukhangela ukhishi ugwalo. Masizweni okuningi ngodaba lolu sixoxa lo Siwela. Mandla Enkosi, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyakwamukela baba Hobe kuhlelo lami, ngiyathaba ukungena kuhlelo.
Hayi thina baba sithabile sonke ukuba lawe kuhlelo. Awungitshele ngamafishane Siwela, lo gwalo lakho.
Ye ibhuku lami-ke engibhalayo libhuku elihle, inoveli yami yakuqala yesiNdebele, isihloko sangikhona sithi labo ngabantu. Ibhuku leli nje engibhala bengikhangele abantu abagogekileyo. Ukugoga ngokwakho khona kuyindlela esayithiwa ngumlimo. Abantu abagogekileyo bagogeke ngendlela ezehlukeneyo, sihlantu abangaboniyo, sihlabantu abalejwabo elithize esingathi ngama-albino ngesilungu, abantu abangizwayo endlebeni, kulabanye singathi ba-physically challenged babegogeke enyaweni bezandleni. Kodwa ungananzelela ukuthi abantu abaningi bona labo isikhathi esiningi bebekhangelelwa-ke phansi yi-society, and kulokhu kukhona-ke ukukhangelelwa phansi ku-society kusukisela-ke kuma-cultural roots. So asengibona ukuthi kungcono-ke ngithethe indlela yokutshela umphakathi, indlela yokutshela umthakazi isizwe se-Afrika, umhlaba wonke jikelele, ukuthi-ke abantu laba abagogekileyo-ke nabo bangabantu.
Njengomunye ongusakhulayo ogogekileyo ongaboniyo, awungitshele mnumzane, uhlangene lo dubo olunjani lapho ububhala ugwalo lolu, njalo ukhangelela ukufundisa umphakathini eZimbabwe izinto ezinjani lo gwalo lolu?
Ye ibhuku leli-ke ngibhala ngihlanganele indubo eziningi kakhulu baba. Okwakuqala ngathi ama-resources, ikhumbule ukuthi ngike ngafisa ukuthi ke ngibhale ngingakafundi izinto ze-computer technology for the blind, computer-ke esiyisebenzisayo ele-talking voice kwathi isikhathi ngempela nje abantu bembhalele nowesikhathi umuntu athudiniwe then okunye ekade kukhona ukuthi ama-brain equipment esiwasebenzisayo yidlala esiwasebenzisa nxa sisesikolo nxa usuphumile esikolo awula brain packings awula even isitayela lokhona kokusungulo lokuhlabiso lokubhalisa kuba yi-property yesikolo mina-ke bengifunde solisi le mchabisi ufica ukuthi-ke xa usuphumile somele ichiyele abanye so kube yi-challenge kodwa-ke nto esengifunde i-computer layo ngifunda nzima ngifunda sense-university of zimbabwe okuyinto yathi inzima empilweni ukuthi umuntu ongaboniyo-ke uyefunda i-computer usuku-greatest level kuba nzima kakhulu kodwa-ke ngokubonga kunkulunkulu wangiyake ulwazi ukuthi ngifunde very fast ngasemva ukuthi no ukuze ngilungisele abanye bami abagogekileyo lokuthi ngitshele umhlaba i-African Union i-World i-UN sathi izimbabwe i-Africa yonke uzulu wonke kahle-ke ngibhale ugwalo oluzathi-ke lungabalwa abantu babone-ke ukuthi abantu abagogekileyo labo ngabantu ngoba isihloko sebhuku lesi ngifana okuphakathi ebhukwini owayegogekile elama-challenges from i-grassroot ezalwa kukholwa ukuthi asiyomuntu kaphelelanga kule ngxabano kukholwa ukuthi unina ngamzala ngabe mnye wabo ngoba behlala nabo-anti labomama khonapho unina wafeba that is the normal song ehlatshelwa ngobaba obaba bayala abantwana abagogekile ngayisusela khonapho umfana lozi waze waba productive waze wathola-ke i-benefit waba ngumuntu umphakathi-ke wabona ukuthi hatshi abantu abagogekileke labo ngabantu.
Sike saxoxa ecingweni wangitshela ukuthi usadinga usizo. Udinga usizo olunjani?
Usizo kade ngidinga-ke bengidinga imali yokuthi-ke ngincedise ukuthi ibhuku leli ngi-publicize lokuthi ngithole i-security ku-public copy yami nokuthi futhi ngithole usizo lokuthi abantu bangincedise i-ministry ilizwisise.
Laba abalesifiso sokusiza bangakuthinta kanjani?
Abafisa ukungisiza bengangithola kule inamba Mr. Mandlenkosiwele econet ngu-0778-682-786 then ku-email bengangithola kumandlenkosiwela ngama-small letters bengeqiliso @gmail.com.
Hayi Siwela, ngiyabonga kakhulu bhoti, bekuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi ngiyathaba kakhulu, ngiyabonga nami ukuthi ibe kuhlelo.
Sibonga wena Siwela. Balaleli, lapha besixoxa lo mnumzana Mandlenkosi Siwela ongisakhulayo ogogekileyo oqeda ukubhala ugwalo. Hayi bafethu, isikhathi yiso sesibalekile. Masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo nguMike Hove, mthwakazi omuhle, lilale.
Njengenhlala yenza sokuyisikhathi sezokholo silontungameli Nkomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silo mfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihle.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Bengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ngombhalo owabhala nguPaul kwabaseRoma chapter ka 8 verse ka 28. Uthi yena siyazi ukuthi kukho konke usebenza okuhle lalabo abamthandayo uNkulunkulu ababiziweyo ngecebo lakhe. Lo mbhalo uyamangalisa kakhulu ngenxa yokuthi lapho uPaul uthi yena efukwa ngomoya oyingcwele uthi kuzo zonke izinto ezenzakala empilweni zethu uNkulunkulu uyasihlanganisa azisebenzise ukwenzela ukuthi zisebenzele kokuhle. Nxa sikhangele imbali yethu thina njengabantu, umuntu uyabe edlule phakathi kwezikhathi ezehlukeneyo eziletha ubuhlungu, eziletha ukwehluleka, eziletha imicabango yenza ukuthi umuntu eyedwa nje ahlengezele izinyembezi. Kodwa lapho uPaul nxa ebhala uthi yena uNkulunkulu uyathatha-ke zonke lezo zinto ezibuhlungu lezimnandi, ikanti njalo empilweni siyahamba phakathi kwezikhathi ezimnandi ezokuthi uyawufisa ukuthi ngabe ngiyabuyisela isikhathi ngemuva mbuyele kulesiyana isikhathi ngikholisa nje. UPaul uthi yena uNkulunkulu uhlanganisa-ke zonke lezo zinto ezempilweni zethu. abesekhipha-ke into ezasebenzela kokuhle ekugcineni. Ngasinanzelela ukuthi abantu abaningi abagcina besiba zinkokheli, ngikhumbula kulo mfundisi engahlangana laye, wazalelwa yena ephakathi kwenkamba yeziphepheli engalazithupha engalani. Ngikhuluma kanje lo mfundisi usengomunye wababhishophu emabandleni eRwanda ngale. UNkulunkulu wahlanganisa ukudubeka kwakhe, wahlanganisa-ke ukufunda kwakhe, wahlanganisa izinto eziningi, wakwenza ukuthi abumbe-ke umuntu ozaba ngumbhishophu olenhliziyo ezwela izintandane, ezwela iziphepheli. Ngikhuluma kanje lo mbhishophu ugcina abanye abantu beZimbabwe khona ngale ngenxa yokuthi le nhliziyo ezwela abantu abayiziphepheli, ezwela intandane. Kanti nxa sikhangela thina impilo zethu njengabantu, omunye engathi elalele ethi, ah mfundisi, kambe mina eyami impilo njengoba ngingaboni lobuhle bakhona. Kumele ube lesineke, ube kwazi ukuthi uNkulunkulu uyabe lokhu esebenza. Into eqakathekileyo ebantwini ukuthi ngaso sonke isikhathi kumele wena usondele eduzane laye uNkulunkulu, ngoba nguye ekugcineni oyenza-ke zonke izinto lezi zisebenzele ebuhleni. Engekayenza ukuthi zisebenzele ebuhlweni nxa wena ukhatshana laye. Abantu abaningi bathi ngesikhathi sokudubeka kwabo bayasondela kathana kuNkulunkulu, bezama amacebo amaningi kwezinye izindawo, bembalekele uNkulunkulu. Manje uyakusiza njani nxa umbalekele? Siyakhumbula indodana yolahleko ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithena wahamba wachithiza imali yakhe kathana ilifa lakhe lonke, kodwa uthe sekhona ngale esesidlale ngulube esidla ingcekeza zonke, wakhumbula ukuthi ubaba wami ubephatha kuhle izinceku zakhe, njalo ubaba wami uyakwanisa ukunika ukudla okokuthi anisoze ngiyidlele ezinkulube. Ilizwi likaNkulunkulu lithi wabuyelwa emqondweni omuhle, wabuyela waya kubabakhe. UNkulunkulu ukhangelele khonokho ukuthi ngesikhathi lapho sikhatshana laye, abanye ngabasebethethe ilifa labo bayalichithiza. Ilifa lelo kuyimpilo yakho, usuyichithizile impilo yakho nxa uyikhangele, ubona ngani ngamanzi angeka kutheka. Kodwa uNkulunkulu nxa ungabuyela kuye, uyakwanisa ukuwabuthake lawo manzi akunike impilo entsha. Ngiyakhumbula njalo abanye abaphumelelayo empilweni, ukuthi umuntu uyaqalisa edubeka, nxa lapho esephumelela ahle azitshele ukuthi hhayi okukaNkulunkulu lokwe-tshitshi okuhlanganisela ndaba lakho. Umuntu onjalo kumele akhumbule ukuthi siyezi isikhathi lapho uzadinga khona uNkulunkulu, njalo ubunandi bempilo bumnandi nxa uphakathi kwakhe uNkulunkulu, abubi mnandi nxa uphandle, buba mnandi uphakathi kwakhe uNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Siyathandaza bazalwane labalaleli bami abalaleli ukuthi namhlanje engxenye ungomunye lwana ophakathi kwenkinga, ukuthi awukwazi izinto zakho zizahamba kanjani, buphakathi kwemihlanganiso edidaniswa izinto ezenzakalayo. Funa sithandazele ukuthi uNkulunkulu angenele kuphuma into emnandi. Baba, ngegama likaJesu siyathandaza namhlanje ukuba kuguqule isimo sezinto ezikhanya zisikhathaza, ukuze konke kusebenzele ebuhleni njengokukhuluma kukaPawulu kwabaseRoma. Babahlanganisa izinto ezehlukeneyo hluphile kakhulu, uziguqule yona ngegama likaJesu, sisebenzele ebuhleni. Siyabonga. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu nkola abalaleli bethu bakhuthazekile.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisipanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Sawakhulike Ntungamile Nkomo. Lingakhohlwazi lukandaba ukuthanda ikhasi le-VOA Ndebele ebulanjini bokuzilibazisa Facebook. Njalo likhumbule ukuthi nxa lingena khona ngale kufacebook liyethule elikufisayo. Siyabona ke kulabantu abaningi abaphendule kade sibacele ukuthi bakubhale ngokuthi babona njani ukuthi uThokozani Khuphe engenzani. Kulabanye sibili abanjengonkwe Lesobho othi ya kumele uThokozani Khuphe ayenze akufisayo, kodwa hayi isikhathi asisavumi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalisayo ngoGibbs Dube, kodwa angakahambi nakuke ukade ukukhokhela ngamafishane. Umanyano wamabandla aphikisa elibusayo uthi kumele ibutho liveze eliza kwenza nxa kunganqoba i-MDC Alliance kukhetho oluzayo. Lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana ebezifisa ukuhlangana lo mongameli Emmerson Mnangagwa zikhala ngokuthi lokhu akusoze kwenzakale. Njalo kuleso kulabodoli abasetshenziswa ngabantu besilisa ukuthi babe ngabomkabo. Hayi ke sengivalisile. Bye-bye, Zoli.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.